Okwamanje uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane lamachumi amabili 428,135 asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okunqunda igciwane le-COVID-19 emzimbeni. Uhlangothi lolu luthi asebehlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezilikhulu i-92,164. Umkhuhlane we-COVID-19 sowabulala abantu abedlula inkulungwane lengxenye i-1,567 eZimbabwe phakathi kwabantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu lasitshiyagalolunye i-38,260 abahlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19. Loba kunjalo kulabantu abathi kabasoze bahlatshwe amajekiseni ngenxa yokungacaci kohlelo lolu olulenyanga ezimbalwa lwasungulwa elizweni. Odokotela bathi kumele abantu bahlatshwe amajekiseni la ukwenzela ukuthi uZulu enelise ukuphila njengalokhu ayekwenza kungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Rogers Magigo ngomunye okhuthaza abantu ukuba bahlatshwe amajekiseni.
First vaccine ngangimelele ngikhangelele sibili ukuthi kukhona okuzayenzakala emzimbeni wami. First 3 days ngangilokhu ngizikhangekhangela kodwa ngangingatshintshanga lutho, and even ubuhlungu lapho engahlatshwe khona kanzeke ngibuzwe. Second vaccine akula njalo engakubonayo engathi ngama side effects, ama adverse effects kimi emzimbeni. So ngiyakhuthaza kulabo abasayithi ikethisi ukuhlatshwa ukuthi babe nezibindi bahlatshwe.
Unkosikazi Debra Chuma ongumbalisi kobulawayo laye uthi wahlatshwa njengodokotela Magigo.
Mina ngokwami ngibone sokufanele ukuthi ngihlabe ngoba lokhu ngikhangelele ebantwini abahlabayo kudala akwenzakalanga lutho. Okube sobala ukuthi akulanto embi nge-vaccine le. Ngibona engani into enhle ukuthi abantu bafundiswe batshelwe nge-vaccine le. Ngaleyo ndlela abantu abaningi bazahlaba bavikeleke ku-COVID.
Kodwa unkosikazi Sazini Mhlonga, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kalalwazi ngokuhlatshwa, ngakho kunzima ukuthi akwenze lokhu.
Mina njengami personally angilalwazi, ngiyazibuza ukuthi because sometimes yes wathiwa khona abalama BP abalalokhu bengavaccinethwa, 1 minute bavaccinethwa, akula muntu oseke wabuya direct to us wasifundisa ngokuthi vele i-vaccination yangkhona kuhamba njani.
Umnumzana Dalubuhle Ndlovu uyakusekela lokhu.
I-COVID yabe yavelela from khona ngale lapho yavelela khona, thina hayi lokhu ovaccinethwa thina sizwanani lakho. 1, 2, government eZimbabwe siyaqamba amanga, so ziyakhuluma iqiniso. When it comes to i-vaccine le esuzenika abantwini into eyiyo ngu-1. 2, ungazube thola ama-side effect. Government eZimbabwe suzeyathatha ama-responsibilities. I will give you example. I-South Africa iwithrowile i-vaccine athi khona from in i-Johnson and Johnson mina ngokugcina ngizavaccinathela okugcina ngci.
Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu i-35,620 eZimbabwe asebephephe kumkhuhlane we-COVID-19 omemetheka okwethusayo kwamanye amazwe. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu namachumi amahlanu i-152 million asebehlolwe batholakala bele-coronavirus emhlabeni wonke jikelele, kwathi abedlula kancane izigidi ezintathu i-3.2 million babulawa ngomkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.